sakhona asisihle ibi kakhulu kukhanyani lapho esiya khona akuthambanga lenye kuzakuba nzima kakhulu ngoba nxa izulu lingananga kuzakwenzakala ukuthi abantu bemfuyo inyamazana zeganga konke kuzakuba nodubo lokokuqala lokuthola amanzi ukudla okwabantu ngiyakubona kungazanye imizamo lapha lalaphana kodwa udubo lwamanzi yilo luzakuba lukhulu kakhulu umuntu kangeke aphile nganathanga amanzi
yikuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi kuphathiswe abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi sibhekane lendlala enye
siyeza kakhulunya lapho ukuthi kulamalungiselelo ohulumende kukhona azakwenza sithemba ukuthi kuzama ungaphumelela khona lokhu ngoba nxa sesisesikangeni esinjengalesi abantu babe sebekhangele kuhulumende ukuthi abaphathise uhulumende uphathisa ngendlela eziningi ngalokhu abe lakho yena esikhwameni sakhe kumbe ngokuvulela abanye ngaphandle abalencedo ukuthi basondele eduze bazophathiswa abantu sesikhangele ukuthi kwenziwe zona lezi zinto ezinjengale kuphathiswa abantu bezifuyo zabo ukuphathisa abantu bodwa izifuyo ziphele kutshengisa ukuthi kuyabe kusitsho ukuthi abantu abazokukhangelela kohulumende yindlela abantu abalima ngayo yikho lapho abanye sithola khona umqubo yikho lapho kutholakala khona imali yokufundisa abantwana so izifuyo lazo kuqakathekile kakhulu ukuthi zibone abantu ziyaphepha kulindlela esiyiso
njengoba kukhanya ngani amanzi awangenanga emadamu yikuyini okungenziwa ukuthi kutholakale amanzi
osokuqakathekile ukuthi kwenziwe ukuthi endaweni lapho kutholakala khona amanzi kuqinise ukugejwa kwezibholane umgejwa kwezibholane khonapho ezinye ngenxa yokuthi sokome kakhulu seze bezivele zikhona zitshonizwe i-water table layo kumele iyehla kamanxa kusomangala indlela zitshonise ukwenzela ukuthi kutholakala amanzi then udubo luzakuba lukhulu sezindaweni lapho ungatholakali khona amanzi phansi ngoba especially khona lapho eGwanda kulezindawo lapho ungatholakali khona amanzi phansi yikho lapho hhayi ingqobo enkulu lapho angathi siyakwenziwa.